Upilamhlaba ke
upilomhlobo onjengo
onjengo Jesu
kakuqa
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 ongaphilisa
ongaphilisa izifo
izifo zethu
kakuqa
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 uyaza
uyaza zinsiziza
ayeke
ngayazi yakumpela
uphi zinsiza
uphi lomhlobo onjengo Jesu
onjengo Jesu
kakuqa
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 njengaye
kakuqa njengaye ngokungcwela
kakuqa
kakuqa
kakuqa Nozithobisa
nozithobisa okwakhe impela
akhoqhaba
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 uyaza
uyaza
zinsiziza ayaziyakuphela
uphila umhlobo
uphila umhlobo onjengo
onjengo Jesu
kakuqa
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 ngeke
amshiye omethembayo
kakuqa
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 ngeke amalele
nophendukayo
kakuqa
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 uyaza
zinsiziza ayaziyakuphela
uphi zinsizwa
uphi lomhlobo onjengo Jesu
onjengo Jesu
kakuqa
kakuqa omunye
eshe osindisayo kakuqa
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 nasezulwini
nasezulwini usamkelayo
kakuqa
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 uyaza
uyaza zinsiziza
zinsiziza
ayaziya ziyakuphela uphi lomhlobo onjengo
onjengo Jesu
kakuqa
kakuqa.